ukuphumuza kwempofuzi sengemva kokuphambanisa komnikazi ozinathise umuthi wokubulala imbovane ecabanga ukuthi uzinathisa umuthi wokwelapha umkhuhlane. Le muli ekade isikhala ezimathonsi ngolahlekelwa kokukhulu kangaka namhlanje kusisiwe nesipho senkomo sokuthekela ukuvuselela isibaya ebese sivaliwe. Umnumzana Lindani Mpofu ocele usizo kungxoxo ayenzele Studio 7 ngeviki ephelileyo uThabe uManzi te.
Ngesibongo esikhulu kakhulu kumafamasi athe ancedisa athe esiza lo mkhosi onkangawona lo wasukumela phezulu. Bezwa ukuhlala kwami nanku sebekulethile ukoma ezinhle kakhulu. Ngiyababonga abantu bakamlesimo ezinsikazi kule mfundo eyi-1 imfundo eyi-1 nale leni okuningi lo ngamathokazi.
Umpofu uthi ufunde isifundo esikhulu ngokuthi inkomo kumele ziphathwe ngonanzelelo olukhulu.
Ngizwa ukududuzeka kakhulu ngezwa lo umonakalo omkhulu kangaka. So akathesi sebengibonisile bangitshela ukuthi hayi inkomo lezi abanike zona sokumele ngiziphathe ukuthiyana kulalezi inkomo akade ngilazo ngoba useyizinkomo zokuthi zibe zidonsa inqola zibe zidonsa amakhulu sokuziinkomo zokwenza imali inkomo esezidina lalezi sokumele ngiziphathe indlela ethiyeneyo abafuni lalezi inkomo akade ngilazo.
Umnumzana Thabet Charles Mpofu ngusomabhizinisi abuye abe ngumfuyi omkhulu wenkomo enyama yendlovu. Yena-ke ngomunye walabo abanikezela bakompofu inkomo emele imuli yakhe.
Awu, lami njengomdeni wakompofu ngithe ngibonge kakhulu ama-farmers alaba esingethaneniyo ukuthi siniphe undoda lo wakompofu ngemva kokuba lami sengikuzwe ngotshisa lapho ukuthi undoda lo walahlekelwa zinkomo eziningi kangaka. Kuyabongeka kakhulu lokhu okwenzakelekileyo kuwo wonke amafamaza adonethileyo ntu uNkulunkulu elibusise kakhulu.
Inkomo lezi zinikezwe umndeni wakompofu emkhosini owenzelwe emahofisini oweVeterinary Services koBulawayo. Umnumzana Ndabezinhle Mkhwanazi ngu-District Veterinary Officer uthi abakompofu baphiwe inkomo ezinhle kakhulu.
Inkomo aziphiwe lanto yinkomo ezazingathi ngumhlobo omngcono oweyithuki ayinkuza ezivukeyo ntu njengomhlobo ukuthi inkomo lezi zingajeziswa for even ukulima ukwenza nasilima sentshintshinjeamadoku sentshintshinjeamatrata like inkomo ibe yokufuya kuthenzwe kwathi kuletshaezathengisa.
Umkhwananzi uyaphambili exwayisa abafuyi benkomo.
Thina njengogatsho lwe-Veterinary sifuna ukuxwayisa sekuthi abalimi abafuyi bazame ukunanzelela izifuyo zabo singapho kuthenga imithi ebantwini ababathengisayo ezitrijini okakhulu isibenzele ogatsha lwe-Veterinary silandele izixwayiso ezinikwa yithi abe-Veterinary ukuthi umuthi ungawusebenza for lokhu lowu nalowu usebenze njani ngapho kuthenga nje uthatha umuthi ungelaqiniso lakuthi ungawusebenza njani.
Isibaya sasizivaliwe sathi ngcinyi kompofu sebeyihlekisa ebantwini khonale enhlekisa enkayi namhlanje bayalala ubuthongo behle ngoba isibaya sesivuliwe sebenenkomo njalo. Ngiyimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.